Yeah, inhlupho ezikhathazayo sibili zibonakele. Thina silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe ngumuntu obengumfo wethu, umuntu okade sazi umsebenzi wakhe njalo uthanda, umuntu okade senza umsebenzi wakhe engafuqwa muntu, okade senelisa ukuzithuma, azithuma ayihlakule indima yakhe azedlulise lapho ebesitheka ihlakula ayifika khona. Uma simbekele isikhathi sokuthi khona lokhu sikufuna ngelanga elingaka, yena obekuletha lelo langa lingakafiki.
Lingamchaza lithu bengumuntu onjani, obethandwa ngabantu, obethanda abantu, bengumuntu onjani?
Ubengumuntu othandekayo, ubengumuntu obesenza umsebenzi wakhe ekhululekile, ubengumuntu obesenza umsebenzi wakhe echelesile.
Kuyini elingathi kuzasilela ngendlela ebeliphila ngayo ekolishini leNasty ngokudlula kwakhe?
Izikhexe sibili zizabonakala, ngoba okokuqala ubengomunye welunga lethu ku-senior management, isikhexe sakhe sizabonakala. Okunye ubengumuntu othanda umsebenzi wakhe, athande labantwana bonabo abafundisayo akade bafundisa. Nxa bekhuluma ngokuthi ubebafundisa njani, ngimbalisa lalabo asebadlulayo asebaqeda izifundo zabo, bambalisa njengomuntu okuthi kuza kuba nzima ukuthola omunye onjengaye. Yikho isikhexe sibili siza kuba khona esikhulu.
Amalungiselelo omngcwabo kanye lawo umngcwabo selilolwazi ukuthi kuyahamba njani?
Amalungiselelo sazi ukuthi khona ngolwesithathu kuza kuba le nkonzo yokumvalelisa ecaweni ele-Anglican emangweni wangakibo khona ngale Morningside. Angikabi lebizo lecawe lakhona ukuthi yiliphi, kodwa ngele-Anglican eMorningside ngolwesithathu. Kungaphela inkonzo yona leyo, abantu bazachitheka, ngoba abemuli basitshele ukuthi uthe yena kafuni kungcwatshwa emangcwabeni, kodwa ufuna ukuthi khona umzimba wakhe uyetshiswa.